izifiso zezakhamizi ukuthi i-constitution making process leyi ngabe siyaphela kudala ngoba izakhamizi zakhuluma kudala ezikufunayo konke and ama-expectations ngokuthi hayi ekwakhulunywa izakhamizi ngakuhlonitshwe iloba ngobani langubani ngokuqala. Okwesibili ukuthi izini loba sifisa ukuthi iprocess le iphangise kakhulu. Okade kukhulekelwa izakhamizi kakhulu ukuthi kungacompromise izifiso zezakhamizi, ukuthi kungathi nxanxa ukuthi sokuthiwa sekuma-principals, ama-principals zekubone kungumlando wabo ukuthi ejintshe into ezakhulunywa izakhamizi efake izinto ezifiswa yizo. Izakhamizi bezifisa ukuthi hayi one iprocess kayihambe kungazange kuli ngama-views abo. Okwesi-two, ama-principals nxa ekhuluma make sure ukuthi kaa-compromise bese sikubona futhi sokuzala ukuthi athokola abantu kanti nikhuluma ngokhetho kakhulu ukuthi hayi kasambeni ekhethweni and sibe sikubona kulichinga lokuthi hayi abantu nxa sesekhethweni bazasinosisekela ezinye izinto ezigcakathekile eziningi-ningi besayine kuphela. Kodwa nxa kokuthi ama-principals ahlale phansi akhangela akubona ukuthi hayi sokulungile angakompromisanga lolu izakhamizi thina sikubona kuyinto enhle kakhulu.
Zona izakhamizi zithini ngokhetho?
Izakhamizi especially ezakobulawayo zikhangele kakhulu ukhetho lolu. Ezokufisayo zingaye ukuthi ziparticipate ekhetheni ezawuthina kula ma-results khona abe ngama-results ahlonipha into ezikhulunywe izakhamizi. Azifuni ukuthi ama-results e-influence yikuthi engxa yamasosha athe khona wona kasayini muntu owayempili kumbe ongadlalanga bhora kumbe omunye umuntu ethi hhayi yena ethe dliwe ebeseyalo ukuphuma. Yikho ukukhayela izakhamizi ukuthi okukhulunywe yibo kuphume kolokhu kube lo muntu okhethwe ngabantu obusayo.
Bazalwamukela na kukhetho lwe-referendum kumbe khona lizaluhlolisisa libone ukuthi kumometen lingakhulumi labo?
Thina uza kunanzelela ukuthi kunhlanganiso yethu kunezakhamizi ezivela ku-MDC, kunezakhamizi ezivela ku-MDCT, kunezakhamizi ezivela kuzani. Ethi position njengebulawayo Progressive Resolution yokuthi kungakhulunywa ukuthi izakhamizi zivota yiye kumbe hhayi, izakhamizi kazicase zibe kwazi ukuthi kuyini kona ukuthi akuvotelwa yiye kumbe hhayi. And kungumlando wezakhamizi ukuba zona zizodwa zidicide ukuthi zizavota yiye kumbe hhayi. Thina wethu umlando kukhonoku yikuthi izakhamizi zibe kwazi ukuphela ukuthi hhayi ngawukhulunywa nge-devolution kukhulunywa ngalokhu nalokhu, ngawukhulunywa nge-dual citizenship kukhulunywa ngalokhu nalokhu.